abafana ukuthi bebenga train kuliqiniso ukuthi labalandeli team babe kwazi isinto ukunga train kwabo ukuthi into lati esethusileyo kanti wonke umuntu uyavuma ukuthi awubantu lezi nsuku kungcono kuyakhulumeka iyabukeleka iyalandeleka hayi kuyikhona abantu besayikholisa ukuthi hayi sigadi lesibili nami siyahamba kuzwakala ukuthi isitshaya amatshe isingene emagodini kuyethusa nawe noma uyigadila isumemetheka uhlaba umkhosi kungasenani kodwa siyavuma sibili ukuthi hawu izimali zabafana ezokuwina zizwa ngesilungu kuthiwe ngama-winning bonuses hayi zisakusele sibili ezamagemu ngabona mathathu singemuva ngoba leyo mali ivele iphuma khona emagemini lokho okunye siyadinga sengeze sidinge sengeze but ibulk yemali yona leyana ivela khona estadium
nxa sikhangela ke mnumzana Dube sikhangela ukuthi imali enganani yamajaha lapho
hayi imali engani ithe xaxasini ngiyaxolisa ngike ibeke wena ubusuyi-divide ukuthi kambe iholo lomuntu lokumbonga lingakanani yinto evele ihlala imele yazwe nguye dayenalo omqhathileyo kodwa engingakutsho ukuthi kanti nxa ngibali ithimu idlala kuhle lathi sibalelwa kumathimu amakhulu asezimbabwe sidlala kuhle futhi sibhadala yena leyo mfanele ukuthi hayi imele ibe yisibongo esingani siyabonakala anti uyabona ukuthi kudikeka imali ethe xaxa